udaba lolu inkomo ludaba olubuhlungu oluvi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokhona esihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa abantu bengathi kona ukufa lokho ngokubangelwe ngombangazwe. Yikho khonoku ezombangazwe, yikho khonoku okudala khonoku ukuthi kugcine sekulekuthiselana izinto kunjengakhonoku. Sokuliwa lapho. Ngaso kokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezi. Kodwa-ke ngaso sikhangela siqathanisa, sesikhangela ukuthi amapholisa wona bewuthi ebephenye njani senza umsebenzi wawo. Afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kambe zingani azimnani lokuthi nezombangazo. Kodwa bona abayiwo abakufunayo ukuthi kuye nezombangazo, yiwathi bekubabele ukuthi bekubeka bethi wona into lezo nezombangazo. Khangela-ke kathesi inkomo sokuliwa. Sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesiphindisela, abanye njalo sebephindisela. So into yakhona yinto esiphendula ibe yinto embi kakhulu.
Bathi abe-Triple C ibabagawule, amapholisa akhanya esekela lina abezanu-PF ngoba bathi uMoblessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa. Kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMoblessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-Triple C yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Yikuthi inkomo kuyadanisa kakhulu ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC kaesizokuTCC. Indlela yabo bathi nxa bengahlangana lento ezinjengalezi bathi kona hayi lokhu kudale i-ZANU-PF, lokhu kudale abantu be-ZANU-PF ababulela umuntu. Yiko khonokho sokudala izinto iy'hlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu ngabukele enye into komo ukuthi nxa ukhangela khonaphana kuyakuthiwa kufilwa amafamily. Futhi nxa kufilwa amafamily njana lawo kuya ngokuthi kuyalokuliphi ibandla lwalokuthi sibandla. Kanti nxa abantu besile umuntu lomfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuZANU-PF sokuyathiwa lwanu liyazeyikuthi kanti kuzangokungangeni khonokho okukhona ukuthi bona njengemuli kade bekusilwa laba abantu.